Lonyaka iZimbabwe ifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 ithole uzibuse ngeminyaka yakuqala kwaba lenjabulo enkulu ngoba izinto eziningi zaqalisa ukutholakala lula kwabensundu ababengavunyelwa kwezinye indawo lezikolo ezazibekelwe abamhlophe kuphela. Umbalisi odumileyo umnumzana Benny Moyo ubeke ukuba ngomnyaka kazibuse wakuqala wayefundela ukuba ngumbalisi eHillside Teachers College enokujabula okukhulu, kodwa lokhu sekwaphela ngoba abakubona lamuhla akuvezi ukuba iZimbabwe yathola uzibuse. Ukhuthaze abasembusweni ukuba bazinuke amakhwapha bazibuze ukuba impilo ephilwa ngabantu iyaveza ukuba bayazibusa na.
Sokubona namhla sekungani izifiso sasilazo, izifiso ezenza sathatha izikhali, izifiso ezenza impini zonke asizibona. Sokungani okuliphupho konke sakutholayo. Sesisole ukuthi abanye sesesicabanga ukuthi mhlawumbe eGibhithe kwakungcono ngoba lokho esiphakathi kwakho kuyatshisa. Size sifise ukuthi ngenxa yokuthi sesibona inketabetshabe sasiyibona kubalungu sesiyibona phakathi kwethu abamnyama.
Owalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezapho umnumzana Moses Mzila Ndlovu yena ubike ukuba okwenzakala eZimbabwe akuvezi ngitsho lakancane ukuba balwa impi ukuze abantu bakhululeke, ethi leli langa likazibuse ngendlela abantu beZimbabwe abadubeka ngayo lilanga lokunanza ukubunjwa kwebandla lezanu PF ngo-1963 ngomabasa, hashi ukuba abantu bayazibusa.
Kulokuthi bempilo yobuhlungu ukuthi uzwa lawe uncindizelekile kakhulu uncindezelwa ngomunye umuntu onsundu. Yikho sithina leli langa likamhla ka 18 ivele kasisoze safa savumelana solonga abantu bezanu bekufuca ukuthi lilanga lokuselebrate ukufonywa kwezanu ngomhla ka 18 April 1963. Yikho abantu lapha thina sivulekile ingqondo kusobala ukuthi ilanga leli kasithakazeleli independence ngoba kasilayo independence ngoba independence utsho ukuthi ukhululekile kasikhulekanga. So esingaba ukujabulela ngabantu kuyini kujajulelwa ukufonywa kwezanu PF ngumhla ka 18 April 1963. Yikho nithi mina kulamhlanje sesiguke singaka salilwe lelizwe lele, izinto ezonakala elizweni zikhomba sobala ukuthi kayikho independence nalesingathi siyayijabulela.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa yena ubike ukuba ilizwe liphakathi kobunzima ngoba abakulwelayo abakutholanga, njalo uhulumende ukhanya kanakile, njalo labo abalezikhundla bagqize qhakala. Uchaze ukuba abantu kumele bamanyane bakhe isizwe seZimbabwe.
Ilizwe lakithi lisele lilokhu liphakathi kobunzima ngenxa yokubana izinto abantu abazihluphekelayo abazilwelwayo azisathutshanga. Abantu belwela ilizwe leli bekhangele ukuthi bazathola uzibuse, kuningi ababekumumethe emcabangweni yabo ukuthi kwenziwe ukuze ilizwe lihlalisane kuhle, abantu bathandane, abantu bahloniphane, abantu bethembane. Konke lokhu kwehlula. Kwathi labo abalezikhundla bahamba bahlala ezikhundleni lezo belokhu bemumethe inzondano, belokhu bemumethe ukungethembani.
Umqondisi wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekuviyo lebutho leZipra umnumzana Bencube uthi yena kusizani ukunanza uzibuse khona kulabaningi abanjengaye abalambayo, kulabalutshwana abasuthayo ababekwelinye icele elezandla. Uncube uthe baningi abalwa bengaphansi kweZipra abalokhe bengakatholi usizo kuhulumende okuyinto elihlazo.
Silabantu abaningi abasala bengavethwanga ngoba belokwesaba nxa ukhuluma ngokuthi asiyevethwa kuhulumende. Abanye babesisaba ngoba bebone izinto ezimbi, abacabangela ukuthi uhulumende uyenza sonke isikhathi izinto ezinjani ezimbi, basebesaba. Abanye bakhona babephumile ngesikhathi sekugrawundi baya eSouth Africa. So kuthi ukubuya i-vetting exercise bona babengaphetheya, abazange bekwanise ukuba lethuba lokuvetha. Abanye uma babekubodunku lapha nge-second dunku transitional camp, bonke bona bana abantu basalela zange bevedwe. Labanye bethu ukuzwisisa kwethu njalo kungathi kulokuthiyana.
Omnye wabesifazana abalwa impi yenkululeko unkosikazi Belinda Ndebele uthi uyadanisa ngokwenzakala elizweni alilwelayo ngoba kunengi okungaqhutshwa kahle okufana lokungahloniphi imbali yabesifazana abalwa impi yenkululeko.
Ikakhulu ihistory ethu njengabomama njengamazipra ngomama ayikho vele completely eZimbabwe. Ayikho vela izwakali even abantu abethu benje abakwazi ukuthi thina sinje singomama sahamba lati sakuli impi abakwazi bazwa ukukhulunywa ngali kwezindawo kodwa thina bakwazi ngathi
umnumzana Abel Mahlangu odume ngokulwela amalungelo ezisebenzi yena uchaze ukuba ngomnyaka wakuqala kaZibuse wayesemsebenzini kodwa ngokuya kweminyaka isisindo sikaZibuse siyasiphela. Usekhangelele ukuba mhlawumbe abazukulu bakhe bengaphila impilo engcono kulale abayiphilayo ngoba akusakhanyi ukuba iZimbabwe yathola uZibuse. Uthe umbuso wezano PF usumubi ukwedlula owabamhlophe.
Hayi azange siyibone kuhle vele zonke anzake ngizibone sembona nje kuphela abantu benika inyama zendlovu lokunye okukhona eWhite City. Hayi, vela ngiselandaba la. Semelele nje ukuthi la uNkulunkulu anika abantwana bami labantwana belilizwe umhlukulo wangithi ngapha ukuthula kuphela lawo bazuze ongaba khona uconstitution through a devolution of power. Ikho engibona, angisabona okunye ngoba bona abantu phela number 1 begijimela ukuya kudla inyama zendlovu.
Induna yematobo ezansi yemandebeleni umnumzana David Malaba yena uthi usizani ukunanza uZibuse abantu bakhe bebhekane lendlala enkulu kangaka. Ethi yebo uZibuse engananzwa kodwa indawo yakhe ibhekane lendlala. Njalo uhlelo lwesiphala senkosi lunaminyaka emine lungaphumila lutho ngenxa yendlala ngakho kalakho akulungiselele abantu bakhe.
Uyazi kuyinto enhle kakhulu ukuba isizwe sibuze sithole ukuthi siziphathele okwaso ngoba isikhathi leso I'm sorry ngoba kuyazi ungazathi uyazi ukuthi senza ngelo ku politics into phela sasilubuswa ngabamhlophe umuntu omhlophe waye ukuthi ukhangela yamini ingcono omunye umhlophe wakhe. Ngoba uyazi ukuthi omunye lomunye uyazi ukuthi ukhangela okwakwabo. Yiko uyabona kathesi kumbe kuyikuthi ubunzima bukhona kodwa hayi siyakhangela ukuthi ubethu ubunsundu bethu abantu yabona buyahlonipheka ngoba lathi siyisizwe esilamasiko aso esikhangelene lokwaso.
Ayo oyisakhamuzi sakobulawayo unompilo siwela yena ubike ukuba ngempilo abayiphilayo njengabasakhulayo akucace ukuba eZimbabwe ngempela lathola uZibuse. Usiwela uthi impilo abayiphilayo ayibajabulisi njalo akutshengisi ukuthi abantu balwela inkululeko yaleli ilizwe ngoba kubuvilibana wabasakhulayo.
Kodwa kathesi ngokuya kweminyaka lesikhathi lokukhula kwami mina njengontanga angiboni ukuqakatheka kwayo i-independence ngokubana njengathi thina singabontanga sokuzofikela namhlanje asizwisisi ukuqakatheka kwayo lokuthi isilethelani thina sinjengabontanga. Okwakathesi singathi siyakhangela ontanga siyafunda esikolo siyaqeda akula msebenzi akula mali elizweni akulanto esingayenza njengathi singontanga siyikhwabithele independence ngoba layo ihistory yangkhona asiyazi.
Omunye njalo owalwa impi yenkululeko owesifazana unkosikazi Thoriso Phiri Moyo ubike ukuba ngempela balwa impi ukuba kube loZibuse wabansundu kodwa kunzima ngoba abasakhulayo abazi lutho ngale imbali njalo uhulumende okhona ngabaqakathekisi abalwa impi yenkululeko okuvezwa yikudubeka abakwenzayo manje.
So abantwana basizwisisi ngenxa yani ye yokuthi abazange bekufunde konke abazange bekutshelwe konke ngoba izanu yavala konke lokuthi abantwana kabatshelwe ukubana kuyini kwakuyenzakala ukuze siye size siye empini namhla sesilithethelizwe kuyini kumele kwenzakala after sesithethelizwe sekubuya bona kathe santu yabona silokhu sibadala silokhu sihamba sesidiniwe kodwa sesifuna abantu bethu bebambe but sibona ukuthi singabanika basoze behambise ngendlela efaneleyo bazahambisa ngendlela lale abayifundiswa yizana
abadala bathi lidumele edlula ilanga likazibuse eZimbabwe selifana lamalanga onke ambalwa angananzwa kangako nguZulu ngoba ethi uhulumende obusayo obaphethe ngocuku nako usebusa kubi ukwedlula umbuso wamabhunu ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingunompumelelo moyo.